uLungumshore wathola 12,905. UDixon Mathews wathola 12,424 votes. So uMama nguMzima Shonganyika nguye wathola into asingeni. Women's professor chair. So if you follow the youth, you can say,
Yeah, lingasitshela ukuthi kuhamba njani esigabeni se-Midlands lapho esizwa kuthiwa wakhona udaba lwakhona lugcine lufika emthethwandaba?
Hayi, lokho yikuyenza kwabantu ababebehle kodwa kabalandelanga indlela yokulungisa izinto manxa ubonakala. Okuyenzakala yikuthi khona abantu bahamba bazisiya emaphepheni besuwa abanye bengahambi belandela indlela yokulungisa izinto ze-ZANU PF. Kumele kube ukuthi abantu abangaboni ukuthi izinto zihambe njani bahambe ku-presiding officer, in this case ngumaye mthena, lapha abazalungisela izinto zabo. Kodwa ukuthi yemakoti lani likadzana lingabantu bomhlangano munye, hayi lokho azivereka kuvunyala ezanu PF.
Yesizwa abanye besithi okungaba kusenzakala yikuthi kulokudonselana phakathi kuka unkosikazi Joyce Mujuru lomnumzana Mnangagwa, yiko kungaba kubangela lokho, kuliqiniso into?
Hayi, thina sivereka sikubona kunjalo. Ngabantu abaye namaambition yabo abaye bekhuluma so, kodwa okukhona ukuthi silo mkhokheli munye ubaba uMgabi, sithiba lo vice president munye uJoyce Mujuru, sithiba lo national chairman munye uSK Moyo, so kuthiba lo secretary for administration uMtata. So ukuthi abanye basuke outside babonga ukufika besithi bona balwela ukuthi babe ngama-president, yathi bani bana hhayi kuqeda isikhathi kungenalutho lokho.